amantombazane emakhaya athi lawo afuna amathuba alingana lawo amantombazane asemadolobheni ukuze athuthukise impilo. Iningi lamantombazane emaphandleni lithi libhekane lenduku ezimbalwa ezivalisa ubandlululo kwezemfundo, ukungafinyeleli ezempilakahle, ukuhlukuluzwa kanye nokusetshenziswa bebancane. UNkosazana Sandra Ndlovu osakhulayo osuke emangweni wematshetsheni uthi intanga yakhe esekhaya ibhekane lobunzima obukhulu.
Uzothola ukuthi umntwana oyinkazana abasemakhaya abaningi abala ma-sanitary pads. Lapho besiya esikhathini umntwana oyinkazana ufuze ukufaka ilembe, i-newspaper, i-tissue paper, ubulongwe okwehlisa isimo somntwana oyinkazana. Kodwa abantwana abamaningi abamankazana abasemaphandleni abakwanisi ukuzithengela ama-pads. Ama-prizes aphezulu, abayenelisi ukuthi bekwanise ukuthola into engabenza ukuthi bebe nesimo lapho behamba emphakathini, okwenza ukuthi bengakwanisi ukuthenda ama-classes.
UNkosazana Senzeni Maphosa wayesikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC uthi amalungelo amantombazana lokhu esephulwa ngoba belokhu bebanjwa ngamandla ukuyakwenda bebancane.
Uthi nxa umntwana lowo ebe ngumntwana oswele ithuba lokuya usuka endiswe emaqhegwini loba kwabanye abantu abayabe bethe bambona bamhawukile angaphandle kwemvumo yakhe, ngaphandle kokuthanda kwakhe, phandle kokuthando lwakhe, useyenza esesemncane. Lokho kubangela ukuthi empilweni usuka kube le mathuba amaningi ukuthi imitshado enjalo ayiphiki la unaphakade, iphangisa ikephuke.
Umanyano we-United Nations uthi izigidi zamantombazane emhlabeni wonke jikelele ziqhubekela phambili zingayi esikolo, zibanjwa ngamandla ukutshada njalo zidlongulwa, kungenani lezinqumo ezethulwa kumhlangano waqhutshwa eBeijing ngomnyaka 1995 wokuvikela ukuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana, iBeijing Declaration and Platform for Action. Usuku lwe-International Day of the Girl Child lunaza mnyaka yonke lazilithumelane kulinyanga kaMfumfu, njalo lo mnyaka luqhutshwa phansi kwesiloko esithi Girl Force Unscripted and Unstoppable. Kusenjalo zulu ezansi emaNdebeleni sesole inyathelo logatsha lwezempilakahle lokuvimbela abantwana abavela kulesi sabelo ukuthi bangene ezikolweni zokufundela ukuba ngabongi ezibhedlela ezikhulu seGwanda kanye neseSt Annes eBrunaberg. Osakhulayo ohlala eSimbuka eGwanda South u-Edgar Ncube uthi inyathelo lokuthatha abafundi abavela eMpumalanga kungela ngitsho loyedwa ovela kwelemaNdebeleni kulezi zibhedlela kaligondanga.
Kumele kube le-certain number of abantu abazarecruitwa from i-province yona leyi, kwenzela ukuthi kube lula lalapho sokeke ukufunda baqeda bapasa bakwanise ukuthi baqhwatshwe futhi ezindaweni zabo. Nxa kungaba lo mongikazi esibhedlela esifana leManama ivelela endaweni enjengeHarare, kunzima ukuthi akhulumisane lo muntu ogulayo mbophathekileyo. Uyabe khulumisa isuthu lo muntu ozomelapha ukhulumisa isona, sokunzima ukuthi batholane kahle.
Olunye udaba, izakhamizi zeGwanda South zikhala izimathonsi ngemva kokuba lebutswana lidule inkomo zakuleli ezedlula ekhulu ngemva kokuba zichaphe umngcele wemlambapheli zaya kwelebutswana. IBotswana ilomthetho wokudubula inkomo zakuleli xa zithe zachapha umngcele ukuze ivikele ezayo ukuthola imikhuhlane ebaliswa we-foot and mouth. Nake neleZimbabwe lidule inkomo zakwelebutswana eManama ezazitshontshwe khonale ezijika phosa amathumi amabili. Nimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.